bekade phela kobulawayo kunzima kakhulu ngoba kulokulahlekelwa zimpilo kwabantu thize ingakhangela njengabomama emathemethi kule bunzima namanesi anjalo vele kuyafanana abakhalele abenze umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo. Omama laba aba-operatiwe bafika besebenzini njengaba nesifuba lokuba sempilo sikulika insukana zonezo ngalo emathemethi hhayi kunzima kakhulu kunzima kuye wonke umuntu ikakhulu ophakathi kokugcelelwa ebulawayo kubuhlungu akunandlela yokuthi singaphila njani sesaba sifike kwesabeni ngabona umuntu sedlula sisesaba ukuthi hhayi nxa engadlula esesele ukuthi aphilisile kumadokotela.
Izibhedlela zecounseling-ke singathi ziyanceda lapha
isendeka zecounseling-ke ziyanceda kodwa phela yikho khona kuyakesasikusho ukuthi abake bavule 24 hours bengavulile khona kokuthi khona baphonge ukuvula khonokho sebeshayisi ngoba uyabona iningi labantu ligcile busuku kakhulu okokuthi vekele angaze umthwale umuntu empilo ngalo ayefika kungaladokotela kusebenzi kodwa nxa ebuzile lapha ekliniki ule unesi kumbe ule dokotela isizi yalithola yikho sasikhala ngokuthi ngakuvule 24 hours for 7 days ezeziliye ukuthi hayi khona ukuthi kuvale kodwa hhayi bahamba besiyalitholi isizelo nalo
bathola amaphilisi lokwelatshwa lakho konke zingcono yini kulalezi ezikahulumeni
ngoba emaphilisini kunzima emithini kunzima kakhulu uyathola khonokho ukuhlolwa kodwa iphilisi kumele uyozisengeza khathesi ngenje bengikhuluma nomunye umama obenzela ukuthi yeka akhohlulekuliilaphisamehlwa ngoba yehlule kutheni imithi yokuthontisela ufanele emudokotela okuthi athontisela amehlwa aselawo ithiwe uyi-$100 okuyiyi-500 kumbe kuyiakhitha ngisiki laku-500 kwesi isikhathi uyahamba ufike uwaphiwe kwesi isikhathi uhambe uthi ubhalele umuthi hambe uyozisengeza sokapho umuntu uyabe ngalamali yokuthi ayothenga wona lowo muthi iba nzima kakhulu kogulayo kumbe kogulelwa.
Sike sezakhulumende sithi ukuza kuba labanye abancedisayo abavela kubutho bayabonakala yini?
Bengingakababoni bengingakezwa ngabo ukuthi bazaba khona ishuthi bengaba khona ngoba ngicile mina kuviki liyana bengakakhalala abantwana umsebenzi kodwa vele babekutshengisa ukuthi vele babedoflo bakhalele kunzima kakhulu emathenethi yikho ngengakushiyela ukuthi lanxa bebesakhona bebengakakhalalikhalali bekunzima ukubabona ukuthi vele ngabafuni baningi baphume bedula babuye emakhaya bagula mina ngigulelwe lasisizathu engasitho ngoba ngigulelwe umcazane wami ebeke ngethe nge-operation ugule ngisendlini lapha ngasebeza gadalala ngaba nzima ukuthi ngimsize liyonakala kakhulu mntanami khonaphana emathenethi ngoba uyakwazi ukuthi omama abaningi omama nyana abancane abanye babe bengakwanisi ukuthi bazibelethile bodwa kumbe benziwa ama-operation.